Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ngoba baqalisa odokotela abancane iphathise odokotela abakhulu babo sebethiye umsebenzi bafaka amathulisi phansi. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi isinqumo lesi sathathwayo ngohulumende kaMnangagwa esokuthi ufuna le abayithi ngesilungu i-austerity for prosperity kayisebenzi.
Odokotela bohlanzo lwaphezulu lwama-senior doctors abikwa isebambane labanye babo ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusikelela kwemithi esibhedlela kanye leholo.
Ngaleli ilanga eliqakathekileyo izaphu ile minyaka engu-57 lokho yabukhona kusukela ngo-1961. So ke namhla besikhumbula ilanga leli, niyabona sesizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sibelokhu benyamalala one by one. So kuhle.
Ibandla lezaphu lithakazelele iminyaka engamachumi amahlanu lesikhombisa lasungulwayo. Kwezempilakahle sikhangela ukuphilisana kwenyoka labantu ngesikhathi sezulu lapho iningi livame ukulunywa yilezi nyoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela bohlonzi lwaphezulu ama-senior doctors babikwa sebemanyane labanye babo ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela kanye leholo abathi kumele lengezelelwe njalo baliphiwe ngedola laseMelika. Odokotela abasacathula ama-junior doctors sebelamaviki edlula kancane amabili bekhalele umsebenzi. Abasiki bebunda bathi ama-senior doctors lawa aqale ukukhalala umsebenzi namuhla. Umsakazo weStudio 7 wehlulekile ukukhulumisana labo dokotela laba kanye lomphathi intambo yezempila kahle yena obethembise ukukhuluma leStudio 7 kodwa ubengasadobhi ucingo lwakhe. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni usole uhulumende esithi kumele aphange alungisise izikhalazo zabo dokotela laba ngoba umumo mubi kakhulu ezibhedlela.
Yikuqalisa kwendaba enkulu njalo ezabe isiyalokhu iqhubeka isiya phambili ngoba kwaqalisa odokotela abancane iphathise odokotela abakhulu babo sebethiye umsebenzi bafaka amathulisi phansi. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi isinqumo lesi sathathwayo ngohulumende kaMnangagwa esokuthi ufuna le abayithi ngesilungu i-austerity for prosperity kayisebenzi ngoba vele abantu babalayo imali yakhona eyokuthi kuthwalele bekhe bekhithela ama-2%. Kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende ulokhu ezimisele ukuthi ibhondi le-US ku-1:1 akuncedi lutho ngoba abantu bahola imali vele ezitshaywe yi-inflation. So kuzabe kuqhubeka kusiya phambili ngoba singakhangela kathesi odokotela abancane, odokotela abakhulu sifike lapho sikhangela amatisha lawo lawo kade matsha efuna imali zabo ukuthi zibe ngama-US. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende kumele atshintshe umqondo wakhe owokuthi ibhondi likuyafana nale-US njalo kumele akhiphe ibhondi lelo ngoba vele kayisasebenzi sibuyele lapho esasisebenzisa khona i-US njengemali abantu bathole imali zabo njalo sithole lokhu abangakuyenza. Khathesi abantu bayagula ezibhedlela bayafa ezibhedlela ngendaba yokuthi odokotela kabakho odokotela bafaka bamisa umsebenzi ngenxendaba yemali. Uhulumende kaze ulokhu efulatela nje engafuni ukuhlala phansi nabo ukuthi akhulume ukuthi alise lolu daba.
Nxa sokukhalala umsebenzi labo dokotela asebelesikhathi besebenza esingathi ngama-senior doctors, umumo ubona usiba njani pho ezibhedlela njengoba ubuvele ubikwa umubi kakhulu?
umumo ngokwawo uzakuba muntu kwedlula lokho adufile uyikho khona ngoba abantu bazakufa ezibhedlela njalo abantu bazadilela ngokuswela uncedo njengoba odokotela bengasafuni ukwelapha. Kodwa uhulumende wethu siyamazi njivele ukuthi yena akalani nakho lokho ukuthi abantu bayafa ezibhedlela njalo kazimiselanga ukuthi alungise ley'ndaba ngoba singakhumbula ngey'suku ezidlulileyo amanesi akakwenza lokhu uhulumende nje wabaqesha konke umsebenzi ungaselani nje ukuthi babe lezikhalazi ezazifuna ukuthi uhulumende azilungise.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Lamhlanje ibandla lezaphu belithakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa lasungulwayo likhuthaza umbuso wezabelo ukuba uphange usungulwe elizweni njalo uqhutshwe kuhle. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kube nilanga elihle kumalunga ebandla lezaphu lapho abahlele imbali yebandla baqinisa ukuba umbuso wezabelo kumele uqhutshwe ngendlela. Umabhalane jikelele wezaphu umnumzana Strike Mkandla uthe ilanga lalamuhla liqakathekile kakhulu embalini yaleli bandla.
Ilanga leli ilanga eliqakathekileyo izaphu ileminyaka engu-57 lokho yakhona kusukela ngo-1961. So ke namhla besikhumbula ilanga leli niyabona sesizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sibelokho benyamalala one by one. So kuhle ukuthi sikhumbule ilanga leli.
Unkosikazi Emelia Nkala ozelwe ngomnyaka ka-1930 uthi ubuhlungu ngombuso okhona yikuthi lokhe bengakhululekanga.
Mimaye, khangela lokhu ngikhona lanamhla. Thina sisebenzile. Amajaha angaka yababebulawa. Ngesikhathi sisebenza begqokiswa amaplastiki abantu betshiswa. Yikho mina ngibuhlungu. Kuthi i-devolution akulaa nto ebuyilelwa. Sizondile mina ngilo ngizelwe 1930 sengile 88 years. So ngiyasola kade sinilambile kangidlile utho kakukho kukhona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ongene lumthimba ubuke imisebenzi yezaphu.
Kuyinto enhle ukubana ibandla the authentic one I think I6 ku Southern Africa ukuthi namhlanje bakhumbula iminyaka yabo bekhona basikhulula okubuhlungu nje ukuthi phezulu kwemsebenzi abayenzayo abantu sebedubeka okuyikho ababengayisikho abokuhambela empini ongayisikho ibandela kubunjelwayo kodwa kono cannot they are still able to say thina iZimbabwe sasifuna ibe nje. Ngibona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Rita Malanga ilunga lezaphu ukhuthaze abasakhulayo ukuba bazothatha ilifa labo.
So lokhu mhlemlu iphathi lebe sila izaphi kwa 57 years kunjabulise kakhulu ngokuthi ambona ukuthi na abantu izaphu lokho esisayifuna. Abanye abantu bathi kayikho asikwathi siveze ngaluphi uhlobo. Njalo izaphu yinto engumsunguli oyasungula ukuthi kuze abadala babone ukuthi amabhunu abancindezela. So lokhu ikhona kuze kube lalamhlanje. So lokhu kunjabulisile ukwenza ukuthi labanye akade bengazi lutho bayazi ukuthi na nxa besibona sigqoka ama-t-shirt ayiyelo sikhuluma ngezaphu. Izaphu lokhu ikhona siyaphambili. Iyouth kayisondele ngoba yiyo efuneka esifuna siyitshiye lilifa.
Owalwa impi ekuviyo leZipra unkosikazi Thoriso Moyo uthi lilanga elihle elibakhumbuza ngembali yezaphu.
Ilanga lanamhla likhulu sibili lilanga elisikhumbuza ukubunjwa kwezaphu. Njalo lihle ngoba liyakhumbuza labantu abanye bayathola ama-history yabo khonapho.
Ibandla lezaphu lasungulwa ngomnyaka ka-1961 ngemizamo yokukhulula ilizwe umbuso wabahuquluzi benotho wabamhlophe. Namhlanje amalunga ezaphu kobulawayo benze idili bekhumbuzana ngembali yebandla lokuthi bakhangelele ukuya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Icala ebelisetheswa ababalisi ababotshwe ngomgqibelo bephakathi kokutshengisela ngokufola besuka eMutare besiya eHarare lesuliwe namhla ngumthethwandaba weMarondera. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso yelwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, bathi sebeqhubekela phambili ngokufola kwabo njalo balethemba lokuthi bazafika eHarare ngolwesithathu kuyonale iviki njengokuhlela kwabo. Ababalisi laba bathi esinye sesizathu zokutshengisela nesokuthi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngemali yedola leMelika ngoba ama-bond notes engasela mandla. Unkosazana Catherine Jovane isiphathamandla salinhlanganiso layo ophakathi kokufola uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kuyokusikhubekela phambili nawo sokusenze saba lamandla futhi ukuthi sihambe sokusinika i-determination sokusihamba njengokuqala kodwa abantu sebebaningi.
Bavela ngapha abanye?
Bavela endaweni zezihlukeneyo. Babuye ekhoti basesasuka labo isikhathi sisuka ekhoti basuka ngendaweni zonke different places. Ngababalisi abaningi bona ngaba ngabemaphandleni or elsewhere ngoba aba-asazani sibaningi.
Kuhambe njani emthethwandaba ukuze icala leli belilahlele khatshana?
Le mthethwandaba kwakhona kasisangenanga sithene simbile ekhoti sahamba sahamba after wars kwathiwa khona kuthiwa kakula cala hambanini sazange singenele ekhoti kwakho.
Kodwa laphana kuthiwa belibotshiwe belingaphi?
Sabotshwa sisande ukuphuma emacheki sasiyimbona sase 7 kilometers phuma emacheki imcheki baqala basithele esilingisesini esiqala siphuma emacheki basimisa thina sasizihlalele simele phezulu eliphezu phezulu lathi selithelile lapha babe befika bathi lingasadlule eliphambili into eliyenzayo ayikho emthethweni. Izulu lathi liphela thina sabe siqhubeka ngohambo sahamba basebe siyasithola-ke sesiphambili ku-7 kilometer phezulu sike emacheki base besibopha basilithele emuva emacheki ekhemp. Asange silale selithini ama-lawyers ethu abuya babuya nje ntambama bengabona bengama-10 sasesirelizwa ya sasesidinge indawo kodwa sirelize under i-custody yamaloya bathiwa sibuye esikhothi namsesi.
Ayikho enye ingcazelo abalinike yona yokuthi kungani balibopha kungani baphinda balesula leli cala?
Okokuthi wayi bengasalibekelanga icala phambili asikwazi kodwa sathi isiposa sasela ukuthi sibotshwa ngomthetho iposa bon then kwasekuthiwa khona thiwa senze because i-criminal innocence but sine singafakanga ekhothi-ke kodwa icala kwakuyilo lona lesi kwathiwa futhi samatsha singelanga umvumo kodwa thina imvumo sasivele sikliwe sayithiwa sakliwa yi-manicaland sakliwa yi-mashonaland sakliwa yi-Harare i-problem i-hard copy ibingekho i-Harare so sesabatshengisa i-soft copy sayiyala bathi bafuna i-hard copy so sagcina-ke sesimiselwa khona.
Lalithe lizafika mhla ka-19 sokuzagoquka lokhu?
Hayi, sibona sizafika mhla ka-19 ngoba khathesi sesiku-68 kilometer pek sesiphumile amaronde akhangele khona leHarare.
Lo ngunkosazana Catherine Jovane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe laye ophakathi kokufola. Live talk lamuhla sikhangela umumo kwezempilakahle elizweni ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo esithi 0012026465 0318. Ngizaphinda njalo 0012026465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abohlelo lokusebenzelana kwabakubutho lomanyano phakathi kweMelika leSomalia babika ukuthi bahlasele kanzima ngendizamchina zebutho indawo yeGandashe ephansi kwabalwa becatsha abalwisana lohulumende weSomalia abesiMuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babulala abalweli qembu abangamachumi ayisithupha lambili 62. Lanxa iningi emhlabeni jikelele lalicabanga ukuthi ukukhetha umkhokheli ongasikhehla kwele France kuzanceda hatshi kwele France kuphela kodwa lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe owe-EU, akusenjalo okwamanje njengoba umongameli Emmanuel Macron esebhekane lobunzima embusweni wakhe. Kusukela endulo umuntu lenyoka izitha ezithi zingabonana kumele zibulalane njalo akukhunyiswa namlotha. Ubudlelwano benyoka lomuntu bungabe bungasibo bezinini kodwa buyadingakala. Ubathabile Masuku ukhulumisane lonkosikazi Sheila Broadley ingcitshi ngezinyoka emuseum koBulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi umntwana womuntu uza kugongoda umntana wenyoka ikhanda, njalo owenyoka uza kuluma isithende somntana womuntu, kodwa lobu budlelwano abumelanga bube ngobezitha kuphela. Inyoka zilawo umsebenzi eziwenzayo emvelweni okufanele siwuqakathekise njengabantu. Unkosikazi Sheila Broadley, owe Natural History Museum koBulawayo, njalo eyingcitshi kwezenyoka, uthi abantu abaningi basuka babe lolunya enyokeni zona bezithole endaweni zazo okuyinto embi ngoba inyoka zizidlela amaxoxo lamagundwane.
Ubudlelwano phakathi kwabantu ngangibone abantu ikakhulu umuntu engabona inyoka uyaphonga ubulala engelani ukuthi khona ingene endlini kumbuyithola isegangeni yena uphonga uyibulala kuphela. Yikho khonokho esiyabe singakufuni ngoba inyoka zona zidla amaxoxo amagundwane, so ziyabe zisincedisa ukukhipha zona lezo izinto ukuthi zingabi ziningi kakhulu.
Udokotela Nkosana Dube ukhuluma ngokwehlukana kokulunywa yinyoka okutholakalayo.
Inyoka ziluma okwehlukeneyo, ezinye ubuhlungu busuka budale ukubhibhidla, sesingathi khona i-cytotoxic. Umuntu uyabe elunywe khona ilezo okuthiwa engama-cytotoxic snakes, ubuhlungu bakhona obubangela lokho ukubola okwenyama yomuntu. Kusuke kube lezinye ezifana labokhothikhothi, ilezi zibangela esingathi khona i-hemotoxic, lapho umuntu abe egcina esopha emzimbeni. Ezinye njalo zibangela ukuthi izitho ezingafana lokuthi amaphapho lenhliziyo kume ukusebenza, ukuthiwa ngama-neurotoxic bites.
Unkosikazi Broadley uqhubekele phambili esithi ezinye inyoka azitshengiseli khonapho khonapho ukuthi umuntu ulunyiwe, kodwa ezinye kuhle kutshengisele masinya kumbe umuntu ahle alahlekelwe ngumphefumulo.
Njengayona le ukhothikhothi labondlondlo labo uyabona umuntu ayisukuthe ngalunywa khonapho uyadlagule khonapho, yakwenza ukuthatha amalanga amathathu kungakabonakali ukuthi ubelunywe yinyoka. Inyoka ezinjengabomamba lezo imzuzwana nje i-15 minutes uyabe umuntu engasakwanisa ukuphefumula kuhle, engasakwanisa ukuhamba, iyambulala futhi within an hour umuntu uyabe enxesefile.
Abantu balakho ukumncedisa umuntu nxa bembone esanda kulunywa, kutsho unkosikazi Broadley.
Ukuphathiseka esabe sikukhangelele ukuthi umuntu lingabophi mfimfi njengomuntu obopha inkuni, siyafaka esithi pressure bandage, labe lilula nje lithandele lapho umuntu alunywe khona, libe sithi after every hour likhiphe ibandage leya owamamzuzwana kumbe eyi-20 libuye libisele. Umuntu wakhona libona ukuthi kagijimi, lingayenzi ukuthi ayenze izinto ezabe yenza ukuthi asebenzise kumbe isandla. Nxa ukwaniseka lawo kwanisa ukuthi lithathe ugodo libophe isandla sona leso kwenzele ukuthi engasihambisi kangako, ngoba khonokho kuyayenza ukuthi ubuhlungu lobuyanabo buhambele umzimba.
Izibhedlela zile mithi yakhona okuthiwa yi-antivenom esetshenziswayo, kodwa intengo yakhona yiyo ephezulu kakhulu njalo itholakala nzima elizweni.
Tina lapha i-antivenom asilayo. Yayitholakala ikakhulu eSouth Africa but iyadula ngkhona ngale South Africa. Yasetshenziswa sibili nxa sebebona ukuthi sokunzima ukuthi umuntu enqe engaphelwa impilo yakhe. Kwesinye isikhathi bapho ngumnika okukhona nje ukuthi aphathiseke.
Amathuba okuphila nxa umuntu engalunywa yinyoka mahle ngoba kuyathatha isikhathi ukuthi ubuhlungu bungene emzimbeni. Inyoka engathi iyingozi kakhulu elizweni imamba ngoba isanelisa ukuthi iphakame njalo ilume umuntu endaweni eziyingozi eziseduze lenhliziyo.
Ama chances mahle ngoba kuyathatha isikhathi. Inyoka esesabelayo kakhulu iblack mamba, amamamba lawo ebesesabelayo ezinye inyoka lezi ayi umuntu uyakwanisa ukuphila okwesikhathi eside. Iblack mamba yeyingozi kakhulu.
Inyoka zithanda ukuhlala endaweni ezisitheleyo ezilakho ukuthi zicatshe khona. Lokhu kugoqela izidina, inkuni, ingcekeza ebasegumeni engakhanga amagundwane. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bagqoke izicathulo nxa behamba egangeni.
Indawo lapha abahlala khona kumele bengaphongweke lizibi, ziphonge ubuthane endaweni umbe ngamathaya amadala. Kumele nje abantu indawo yabo ibe ikhanya iclean. Nxa uhamba kumele la ugqoke izicathulo ngoba ungahamba ngenyawo. Kuyayenzakala ukuthi uthayisane lenyoka ikulume.
Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zithi inyoka ziqakathekile ukuzivikela ngoba zisinceda ekuphileni. Ziyadla amagundwane kanye lamaxoxo okusiza kakhulu ekwehliseni isilinganiso sezinanakazane lezi. Ukulondolozwa kwenyoka kuyinto abantu okumele bayifunde ngesikhathi esifanayo belimuka ingozi yokuhlangana lokuhlalisana lazo. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Abezenkonzo zamakholwa esiKristu babuthanise abasakhulayo ngenhloso yokubafundisa indlela zokuvikela udlakela phakathi kwabesifazana labesilisa ukuze bafunde bese sebatsha njalo bephatha lolu daba lasezinkonzweni zabo. UMakuphitha Ntambo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mhlangano uxoxwe yinhlanganiso yabezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches, ZCC, eHarare ngempelasonto. Umfundisi Robin Shumba wensonto ye-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, ELCZ, uthi udlakela phakathi kwabesifazana labesilisa kuyinto abangayamukeliyo.
We actually worried when we're looking at the statistics of gender-based violence.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu. Njengamakholwa labafundisi sikhangela ama statistics lo kwanda kodlakela olunye ke sizama ngendlela zonke ukuthi sikhangele imbangela yalo siphinde siluqede loludubo.
Unkosazana Mobblessing Mbire weZCC uthi inhlanganiso yakhe ibone kuqathekile ukuthi iphathe imihlangano lemikhankaso enje labatsha elizweni jikelele.
Then we realized that the youths of Zimbabwe make up a huge part of the population.
Sibone ukuthi abatsha bayingxenye enkulu kakhulu yabantu bonke kuleli. Sabona kufanele ukuthi sibabuthanise baphatheke ukulwisana lodlakela olunje kulokubachiya ngaphandle.
Osakhulayo uLavenda Mutsungi uthi kunje enkonzweni zabo baphatheke kunhlelo zokufundisana njengamantombazana labafana ngalolu daba.
Women and children but as men as well. So we want to fight.
Silwela ukuthi lolu dubo luphele kumuntu wonke, ngitsho laku basakhulayo kubantwana ezikolo la kuyo yonke indawo.
Osakhulayo ongumfana uJasper Magweba webandla leLutheran uthi ukufundisana lokhu akuqale ezindlini lasemakhaya.
And stop gender-based violence and also boys should be taught to wash dishes at home.
Abafana ezindlini kumele bafundiswe ukugeza imigano lenkomitsho njengamankazana. Kutshengise ukuba konke okwenziwa ngamankazana labafana bangakwenza bephathisana.
Unkosazana Thatenda Samshonga webandla le-Anglican uthi abantu baphazamisa udaba lwaseBhayibhelini oluthi obaba kumele babe yinhloko emulini.
Also a biblical perspective offered. If we look at the biblical aspects, yes, it's true, men are supposed to be on top, but the biblical aspect of
kodwa kumele bebe inhloko ngendlela yokuthungamela bevikela lokuphandela imuli zabo.
Unkosazana Rumbidza Itarubinga wenkonzo ye Salvation Army uthi bayafundisana njengabatsha enkonzweni, kodwa usekubona kufanele ukuthi lokhu kuqheliswe kugoqele ukuhlangana bevela kunkonzo zonke besenza imihlangano yokufundisana njengabatsha.
From 12 years, not 16, 12 years, because ndoma ages are just especially nowadays are being abused sexually.
Kuqakathekile ukuthi kube laba fellowship labatsha kusukela ku 12 years sibili kusiya phezulu befundiswa ngalolu dubo ngoba sebe hlukuluzwa labo emacansini.
Abenkolo bathi ukulwisana nodlakela kumele kulwiswe malanga onke, hatshi ngesikhathi somnyaka esiqanjiweyo kuphela. Inani labatsha eZimbabwe abangamankazana labafana abaleminyaka efika kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa lifika kuzigidi ezedlula kancane kweziyisithupha. Njalo abamansonto bathi ukubafundisa besesibancane kungenza ukuthi bekhule sebesazi ukuthi udlakela alulunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe selifake unyawo olulodwa kusigaba esilandelayo somncintiswano we-CAF Champions League ngemva kokuba ngutshekile obhanqa 1-1 leqembu le aso othoho elase Congo Brazzaville khonale kwele Congo. Intathe izindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma nentatheli ekupheleni komdlalo weqembu leFC Platinum lele AS Othoho ngensonto ntambama, uMabheza ukhale kakhulu ngendlela uNompemba abakade bephethele umdlalo abatshaye ngayo, esithi umdlalo wenguquza thuthukela kwelikhatshana kuzwekazi lase-Afrika.
Le yimpumela enhle kakhulu kithi, njalo kumele sikwenze ukuba sisebenze kanzima sibaqedise bangabuya kwelakithi. Besivele silidinga igoli esihlosileyo, njalo siyathokoza ngalimpumela, kodwa wonke umuntu uzibonele nje kuba kulokucelibezela uthile.
Lo mdlalo ubuphethwe ngonompembe abadabuka elizweni lasetogo, njalo nguye betshaya impembe ngukhokho Ntale. Phambilini kwalo mdlalo iqembu le-FC Platinum kalizange liphathwe kuhle khona le kwele Congo kuyingxenye imizamo yokuba lingaphumeleli, kodwa kalizange liphele umoya lala lokhu lisaze lihamba ngakho. Umdlalo wehlandla lesibili ukhangelelwe ukuba ube khona ngempela viki yezayo, lapho iqembu le-FC Platinum elizemukela khona ele-AS Othoho enkundleni emandaba. Iqembu elizaphumelela ngempela viki yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano, lapho kuyabe sekusele khona amaqembu alitshumi lanhlanu wona azafakwa ezibayeni ezine. Njalo iqembu lechumi lesithupha ngele-Esperance elase-Tunisia okuyilo eliphethe linkezo. Uhlelo lokuba amaqembu azangena kuziphi izibaya lukhangelelwe ukuqhutshwa mhla zingamashumi amabili lathoba minimbili kuyona le nyanga kaMpalakazi. Amaqembu azaphusha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba se-quarter final. Nyakenye iqembu le-FC Platinum okuyilo njalo belimele ilizwe leZimbabwe alisenelisanga ukufinyelela kusigaba sezibaya, okuyikho lapho kule nzuzo ethe xaxa etholwa ngamaqembu abephatheke kulomncintiswano we-CAF Champions League. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umongameli omutsha wenhlanganiso yeZifa uFelton Kamambo uthembise ukuba inkokheli yentsha yeZifa izasebenza gadalala ukuthuthukisa umdlalo wenguqu. UKamambo utshele intatheli izindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwakhe uPhilip Chiangwa ngensonto ukuba uzimisele ukufeza zonke izethembiso azenze ngesikhathi ekhankasa.
Isikhathi sokhetho sesisedlule, sokuyisikhathi esokufeza izithembiso esazenza kubalandeli bomdlalo wenguqu.
Abanye ababumba inkokheli yentsha yenhlanganiso yeZifa ngabagoqela uGift Banda ongumsekeli kamongameli kanye lamalunga ebhodi uPhilemon Machana, uShuka Chagonda, uBrighton Malandwile kanye loRodrick Chamuchi Wanza. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ama-senior doctors abikwa sebambane labanye babo. Ama-junior doctors ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi esibhedlela kanye leholo eliphansi. Izaphu ithakazelele iminyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa yasungulwayo. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.